Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 26 kumpandula 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo kodwa akekho ofileyo.
Oqala imali leyo ukuthi sizayiniwa. I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze sasakhalala umsebenzi.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo kabasoze babuyele emsebenzini ngomvulo.
Siyasingisa ukubana uhulumende kamnangagwa usebenzisa umthetho ukuhlukuluza inkokheli.
Amagqwetha omeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo yeHigh Court ukuthi imkhulule. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo akekho ofileyo. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi kulabalichumi lane njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebefunyene belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 7787 kuthi inani lasebephephile likhwelela yaku 6057. Asebefile bona balokhu bengamakhulu edlula amabili 227. Abalokhu begula bayinkulungwane elamakhulu amahlanu lantathu 1503. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezintathu 2.6 million njalo wabulala abafika phose isigidi esisodwa 989,921 ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe zonke iholo ukuze zenelise ukuziphilisa njalo lababalisi labo benelise ukubuyela emsebenzini ngomvulo. Ugatsha lwePublic Service Commission lwethule umbiko namuhla lusithi imali lenge yokuncedisa nje izisebenzi kusakhulunyiswana ngodaba lweholo. Luthe njalo izisebenzi lezi zizathola imali ngeviki ezayo mhla ka 2 kodwa kalutshongo ukuthi imalini. Umbiko lo uza ngesikhathi ababalisi sebenqume ukuthi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo nxa bengengezelelwanga iholo labo lalinganale $520. Inhlanganiso zababalisi zisole umbiko wePublic Service Commission lo zisithi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi wayengezelele izisebenzi iholo kodwa engatsho ukuthi ngemalini. Ngokunjalo zithi ababalisi kabayi emsebenzini ngomvulo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Asingayibona okwesibili asikwazi ukuthi imalini ibuyinganani ibuya ngayiphi icurrency and siyazibuza ukuthi and vele bayinekwa ushethe lobani baze bafisa ukuthi bathi bona sebezayifaka imali beyifaka iy'mali so thina sithi lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo sesithazazele ukuthi ngimanje sizafuka thina sithi hhayi sifuqala siyibone ingene emabhenki ethu sikudingisise ukuthi ivele iyenela yini imali yakhona
ngamazwi acacileyo lithi lina kalibuyeli emsebenzini ngomvulo
thina sithi asibuyeli emsebenzini size siyibone leyo imali yakhona ukuthi ivele imalini inganani
Unkosikazi nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe amazwi yakhe agcizelelwe ngunkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe
okuqala imali leyo ukuthi esizayiniwa ayisiyo imali esivele siyikhalela ayisiyo imali eyenze saze sakhalala umsebenzi imali le ukuthi esizayiniwa ayikhulunywanga lokuthi yimalini kutshengisela ukuthi yindlela yokuthi ababalisi bebuyele emsebenzini sesiphakathi besesibona siphiwe okuyimadlana nje ngeke usenelise ukuthi siphile iviki nje eyodwa thina esikukhalelayo ukuthi uhlale phansi kukhulunywa ukuthi hayi sizalinika i-$520 eyesavumelana yona okuyiyesa siyihola ngo-2012 okuyiyesa siyifunayo ukuze siphile lathi njengababalisi njengabantu abahloniphekayo emphakathini
ngokunjalo lima ngokuthi emsebenzini kalibuyele
imali le abasithembisa yona nxa ingafikanga i-$520 asibuyele emsebenzini imali ezasenza sibuyele emsebenzini yi-$520 ezinye lezi ezincane azenelisi ukuthi zisiphilise so ukuthi singathi sebesijikile amasenti amancane angayinelisi lokuthi sithenge ukudla lokuthi sithenge impahla zokugqoka lokuthi sithe siphile lezimlemuli zethu sibhada lelokhu lalokhuya nxa ingafikanga i-$520 asibuyeli emsebenzini
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu laye othi uhulumende udlala ngababalisi.
I-Public Service Commission ikhuluma ingathi ngumuntu odlala ufetsha-fetsha. Nakuphela kwekulomhlangano ngokudlula ekupheleleyo okumele baqume khona ukuthi bayengeza na iholo kubhaji leli eselisengezwa ngemsamo liholo elinjani ngakho lokhu asikwazi thina ukuthi uqheleni ngephepha lakhe ukuthi uza kungezelela njani uza kupha abantu malini kangasichazeli singeke sibe yingxenye yokufakaza lokho ake akuloba kuyinto yakhe okumele ayiqondise lezisebenzi kathi ethina-ke njengenhlanganiso yababalisi kasukebukeli ukwenza kwakhe lokho ngoba usipha umbono otshiyeneyo ngendlela asiphatha ngayo ungathi uziphatha engathi uyeyisa inkundla le ye-MJMC mhlawumbe yikho nje engathi usibona singasibantu balutho
uMnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yeZimta kasenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isikhweze isicelo emthethwandaba weHigh Court esokuthi umeli weHarare West edale lePhalamende njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe akhululwe. Umamombe uvalelwe ngumantshi okwamaviki amabili ejele lesikurupi ngolwesine ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukuthi ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na andubana icala lakhe lithoniswe. Umamombe labanye bakhe ababili uNesai Marova loSicilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Isigodlo someli weMelika kuleli sona sithi nxa uhulumende ewahlonipha amalungelo oluntu njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa ku-United Nations ngolwesine. Icala eletheswa uMamombe kumele lesulwe njalo akhululwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Akusidanisa kakhulu ukubana sizikliwe lamasela anjengabomfumira labonguwaya lamadodana kamnangabo kuyibo abatshontshela ilizwe leZimbabwe baphandle kube sokusithi laba abasola ukutshontshwa kwempahla kaZulu ama-public resources kube yibo ababothwayo.
Simuze khuluma ku-United Nations kuliviki ubaba uMnangagwa esithi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, amalungelo abesifazana kanti njalo. Useugxilisile umbuso wentando yeningi esingathi yidemokrasi elizweni.
Mnangagwa ngumuntu oyisikliwi, ngumuntu ohlukuluza abantu, ngumuntu ololunya, ngumuntu olohulumende ojabulela ukubana abantu beZimbabwe behlala bekhala.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo. Amalunga ebandla lezaphu labalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra kanye lemuli yakodabengwa bahlangene namuhla besenza umcimbi wesikhumbuzo sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Isikhumbuzo sikaDabengwa yena owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe enyakenye uqhutshelwe emzini wakhe entabazinduna. Abezaphu bathi kwakumele basebenze ngoncwabakazi kodwa bavinjwa umkhuhlane we-COVID-19. Umfowabo kamuyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthe baqhube isikhumbuzo lesi unkosikazi Dabengwa engekho ngoba wavalelwa umkhuhlane lo ebili
kodwa izihlobo eziningi kakhulu ezintabazinduni bakhona babuyile zenzetha amazipha akhona abezaphu bakhona.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthebe bezolungisisa lapha umuyi alele khona.
Besizimisele ukuthi alubana kugcwele izaphu yonke lapha indizipha yonke ikhona kufanele abana bukhona but ngelanga mhla kuyikuthi umkhuhlane usujedile usuphelile. Ilenthemba sizaba banenge sizoyenza isikhumbuzo lapha size sibulale lezi nkomo esikhumbula iqhawele.
Umnumzana Lwazi Hleza ongumgcini sihlalo ohlangothi lweZipra uthe abenelisanga ukufaka amaluba ngelanga lomngcwabo ngakho uthi umcimbi lo ubaphele lothuba lamhlanje.
Sasize kuqala injongo iyikukhomemoreta sizosifune ukuthi sihlose kuyenza kungumhla ka 10 August ngeHeroes Day. Ke seshulwa singathi seshulwa yikorona ngoba amapolisi abajayi ngenxa yekorona asingeke sizofika.
Usabhuku wesigaba lesi umnumzana Thembani Mpofu ubonge abantu abebebuthene bekhumbula umuyi.
Wasenzela uDabengwa wasifakela inethiwaya lapha yabhoda right wathi ucingo sesazisabika ngamahlahla nje bona amahlahla la ukuthi imbuzi ingangeni phakathi. Hayi khathesi siyabonga nampa babuyile bazesi.
UDabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngoNhlangulanyakenye evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela lamlela.
Kwenze emaphandleni lamhlanje izakhamizi zemaphandleni eNyakatho lasezansi yeGwanda seziqalisile ukuzakhela amadamu ngoba zisithi akulalutho olwenziwa nguhulumende ukuqeda udubo lwamanzi ezibhekane lalo. Walpeti nguwe uyalandisa.
Iza kamizi machi ya machete ene kwa na notu. Zipagati kukwa kaita mlesi suonke Jonas zisuge la pansi. Uze zikaita otubulo kusilila kwa manzi gulu mango. Umisagazi wa Studio 7. Wete gilele gulinda gulivigi. Watola iza kamizi bambi ikaza. Kulituli ukala ipi gile focholo. Omunyo iza kamizi lezi mze na John Makuto. Uthi sebezwile ngokuhamba imanga emide bese kukha amanzi.
Ukuthi sizifathelele umsebenzi sibonile saqala satshaya izimali ukuthi nakhona singacela uncedo komunye umuntu kumbe uhulumeni kodwa nathi sisinakho esikwenzayo.
Ezinenjalo isakhamuzi unkosikazi Nokuthula Mlilo uthi basengozini enkulu lezifuyo zabo lonyaka nxa izulu lingaphuzi kuna ngoba amanzi zitholakala nzima.
Sisengozini ukuthi lanxa izulu lingaphuzi kuna kuzonakala ngoba sihamba umango omude silanda amanzi.
Izakhamizi Mathiya sezigebhe imigelo zagamula lezihlahla zaphinda njalo zaqula lo matshe okwakha umbundu. Umnumzana Asset Phiri esinye isakhamuzi uthi konke lokhu bazenzele ngezabo njalo kuveza ukuzinikela kwabo njengesigaba.
Kathe i-challenge esesilayo kakhulu indaba sibile isiqukuqela ukuthi khona ukuthi ungalibani uhulumende yafaka isandla sakhe kusanende lesidingelo lamadona.
Amazwi kaPhiri agcizelelwa ngunkosazana Sibusiso Nhliziyo yena othi bafuna phose inkulungwane ezimbili zesamende ukuze bakho umbuntu.
Silezandla ezimfitshane umsebenzi wethu uye phambili ukuthi kuvela singathola isamende lamanzi ngokuthi sakhe umbundu lo bhilidi ongasincedisa ekwenzeni idamu lethu ngoba amanzi esiwatholayo emangweni omude angcolile ungasenza sibe le mkhuhlane.
Umnumzana Thulani Phiri olilunga lekomiti abazali lababalisi esikolo samathiya uthi uyabethusa ukuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi bengilamanzi.
Lesithala uvalo nxa bekhuluma ngokuvula kwezikolo ukuthi isikolo sona vele siza kwenzayo asoze sivalwe yini ngemva kwalokhu vele kade sivaliwe ngomkhuhlane lwakhe okhona kathesi ngoba kathesi lo mkhuhlane wecorona and ufuna amanzi kathesi sinamanzi asifiki kungamemetheka umkhuhlane umemetheke wecorona umemetheke wesihudo ngoba silani asilamanzi.
Uzobhuka Mathiya umnumzana Jones Fanda ugcizelele wathi njengesigaba basengozini okubamba igciwane le-coronavirus ngoba izakhamizi minyana lapho zidinga amanzi.
Udubo lwamanzi esigabeni lukhulu kakhulu ngoba asizuzi manzi umgodi esilawo munye njengoba khathi esiphakathi kwenkinga yomkhuhlane lokhona uyathola ukuthi abantu balayinile khonapho ayashota la manzi khonapho.
Izakhamizi zamafuku eGwanda South lazo ziphakathi kokwakha idamu lazo elidilike emnyakeni edlulileyo. Omakhelwane egungwe labo bathi sebebona kungcono ukuthi baqokane bazilungisele idamu labo eselileminyaka ladilizwa lizulu. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elethula iManyange eNtebhe elikhangele ukuqeda udubo lwamanzi kulomango kumindlo komanje ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngokukhulumisana labogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority yehlule kodwa bahlezi besithi bazimisele ukulungisa amadamu adilikayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemathiya emathetheni ngu-Albert Ncubela.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosazana Kwanele Bhangu, umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance woBulawayo. Sihlaziya iziphathelane lokhetho lwamabhayi elections kanye nesinqumo esokuthi kuncintise owesifazana ukhetho lokudinga ukhansila kaward 8 kulandela ukubhubha kukakhansila Roni Mutara oyiphethe lesi sikhundla. Thina njengebandla le-MDC Alliance elakoBulawayo elikhokhelwa nguNelson Chamisa sihlale phansi njenge
Park sakhulumisana sile sihlangene iwomen inen le youth sasuka lapho sahlangana njenge executive sabonisana ukuthi njoba u ward 8 ube khokhelwa ngumama so senza sinqumo bani sonke savumelana ukuthi le ward kumele ibuyele kubomama yikho esikukhangeleleyo njalo lokhu sikwenze sikhangele ukuthi asifuni ukuphambanisa lapho okungabe kungene khona omama elethu ibandla liyanakekela kakhulu ukulinganiswa kwamathuba sikhangelele umama ikakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izikhathi eziningi omama kabaphakanyiswa yikho elethu ibandla liyathanda ukulandela iconstitution njalo elethu ibandla lafonywa yilabor party ilabor party yayivele ikhangele ukuthi kumele kuphakanyiswe omama labo bangene ezikhundleni so sikuthethe ngaleso sinqumo ukuthi njoba ibandla lethu livele labunjwa likhangele ukuthi omama kumele baphakanyiswe sile sinqumo sokuthi sifake umama futhi njalo siyakunakekela kakhulu vele umama asimlahlisi sikuthi siye phansi ngakho ama councillors ethu vele kobulawayo malutshwana angumama bangu 8 kuphela so isinqumo sethu vele siyamukeleke masinya ngendaba zokuthi sikhangele ukuthi umama kumele aphakanyiswe
isigaba sakobulawayo sesilungiselela na ukuncintisa kukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshwa kwamalunga enu ekhansili lephalamende ngumkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe libona amathuba enu enjani
nxa sesikhangele amathuba okuwina nxa singangena ku-by election thina hayi thuba vele asethuki lapha kobulawayo siyakwazi ukuthi uthoko nje umakhuphe sidlula sicithile phezu kwakhe nxa sikobulawayo thina asethuki sikhangelele ukuthi siyanqoba sibili njalo sikhangele ukuthi vele ku-by election nxa kuvuma siyangena ku-by election okwakhathesi asilandaba laye uthoko ngoba thina usekelo ibulawayo iyayithanda i-MDC Alliance ekhokhelwa nguNixon Chamisa vele ababuyeli emuva noma exotshile nje kwenza izaba nje
liza kwenqabela njani njengesigaba ukuthi kungancintisi abantu ababili abebandla elifanayo njengalokhu yani sabona kusenzakala njalo singabona abanye besuka yini kubandla lenu abaseleyo selimanyene yini
ngingazake ngikhulume kakhulu ngokwedlulayo lokhuyana ukuthi kwangena ama-double candidate thina sesingenye i-province engenileyo i-province entsha i-province ekwaziyo ukuthi umsebenzi kumele uhambe njani sikhangele sibili ukuthi siza kumela ukuthi kungangena ama-double candidate ngoba okokuqala siyahlala labantu phansi sikhulumisa nelabo yikho esikwenzileyo vele ekuqaliseni njalo sizawakhangela wonke amaphepha awomuntu ozabe mele angene lapho kasoze siphambanise kuningi esiza kwenza nje okunye engasoze ngikutsho lapha ukuthi singakwenza njani kodwa siyathembisa ukuthi akula ma double candidate azangena lapha kobulawayo abantu abaningi abakhosileyo besiya kumakhuphe ngabantu akade bevele belama position njengabona ababili abathathu ama MPs labanye nje esingathi umvengwe ngumkhansi ngoba kasikabili abufakazi obugcweleyo kodwa lokho asikho ukuthi abanye bahamba ngokuthanda abanye nje babe sesabela ukuthi njoba kade sebengani batholile ukuthi bangene lapha but inhliziyo zabo siyakwazi ukuthi balathi abasoze vele baphunyuke kuChamisa ngoba lapho kungenwe khona kuChamisa akuphunyukeki bazama ukuthi abanye kuthiwe bahambile kumagubhe bahambe ngamabizo but inhliziyo zabo siyakwazi ukusebenza lawo ngoba siyakwazi ukuningi esikutholayo from those people abangathi bahambile bona bengahamba
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Wanele Bhanga umsekeli kanobhala webandla le-MDC Alliance kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlawumbe
siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba seluphiwa ngo Chris Gande.
Lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje sixoxa ngodaba lwezivalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezicina zisiba yizigebengu silomnumzana Tifa Wajabi Bango
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga babukande ukuba ehlelweni lwakho.
Ungasitshela ngodaba lolu esizwa kuthiwa izalwane zeZimbabwe eziningi ezivakatshela khona ngale zihlale khona ngale zigcina lazo zingena ebugebengeni osobubhahile khona legodla.
Kulusizi kakhulu babukande ngoba into leyi iyadumaza kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungumuntu kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi awuzizalanga wena wabe wedwa. Ubekwazi ukuthi ulabafowenu ulabodadewenu uloyihlo ulonyoko ulobabamkhulu wakho ulogogo wakho osala edumele kakhulu noma sekuthe kwenzakala into engalunganga ikakhulukazi ethinta impilo.
Kahle kahle kuyini khona okukhanya kubangela ukuthi inzalo yeZimbabwe ifike iphathe impilo kabuchapha kangaka?
Okusuke kubenzima babugande ukuthi isimo somnotho lesimo somsebenzi lepressure abasuke besiba layo mhlambe okunye kuyipressure evela kuzihlobo lepressure evela ebanganini ukuthi nxa ukhangela mhlambe uthole ukuthi umuntu elangena lonke isikolo namhlanje usedriver imoto enhle ukuthi uyazwa ngale khaya babebuza ukuthi awukati wena wahamba egoli enjani leyo awudumezi lutho awenzi lutho. Kufanele ukuthi into leyi babugande kube yisifundo ngitsho labazali abasekhaya ukuthi bayenelise ukuthi nxa bebona abantwana bengayenelisi supporta kahle ekhaya bababekezelele bengabafaka ipressure enkulu kakhulu ngoba yiko sekugcina sokusenza ukuthi abantwana bagcine sebesenza izinto abangafanelanga ukuthi bazenze.
Khona kuyayenzakala ukuthi umuntu asuke ekhaya engumuntu ongela ngqondo yokwenza khona okwagcina ekwenza eSouth Africa. Ukuhamba kuhambe njani?
Ilizwe leSouth Africa lilizwe elidinga kakhulu umuntu oyenelisa ukuthi abe nonembeza njalo umuntu ayenelisa ukuthi azikhuze ube nokuzikhuza enhliziyweni. Nxa ungelakho ukuzikhuza enhliziyweni babugande nxa ulelani ilizwe lilizwe engaphila kilo okweminyaka edlula amathuba amabili ngihlala khona ngafunda khona isikolo ngahlala khona njalo. Baningi abantu engibaziyo abasuka ekhaya bengekho kuleso simo kodwa ngokuyafika kulelani ilizwe leliyana ngenxa njalo yokuhlanganyela labangane abangafanelanga bagcina bekwenza ukuthi ugcine ususenza lokhu okuyabe kuwukuthi ongafanelanga ukuthi ngabe uyazenza. So khonokwana kulomthelela omningi kakhulu njalo le pressure nje ye-environment ukuthi iningi ngithemba ukuthi liyazi ukuthi abantu abase-South Africa bahlala ngokurenta nxa bephila ngokurenta inyanga nxa iphelile umastanda uyabe efuna imali zakhe zokuthi kubhata le-rent kube njalo kube sekusithi ama-pressures ukuthi kufunakala lokhu nalokhuyana kusuke-ke kube sekusenza umuntu ukuthi agcine athathe izinqumo ezingalunganga. Ngokukhuluma njalo babugande ayisiko ukuthi ngiqhuqhuzela ukuthi noma ngithi ngizama ukuthi ngipende ubugebenga ukuthi kube yinto emhlophe kodwa-ke lapha ngizama nje ukuthi ukwenzela ukuthi labanye abangakuzwisisiyo ukuthi into le isiqalo sakhona siqala ngaphi isisusa sakhona siphelele nga. Kodwa-ke mina engingakutsho ukuthi abaningi bakhona abakubona ukuthi bona labo abagcina besenza ubugebenga iningi labo nxa bengayanga ejele baba nenhlanhla babojwa abaningi bakhona bagcina belahlekelwa ngumphefumulo.
Hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Amagama engingatshiya babugande ikakhulukazi engingatshiyela abantu abadala abantu abadala bengizama ukuthi bengicela kakhulu ukuthi isicelo engilaswe ukuthi abazame ukuthi abantwana babananzelele kakhulu indlela abaphila ngayo noma indlela abenza ngayo izinto. Ungabona umntana wakho esethenga izinto ebuthumubuthumu kodwa-ke ungakazi umbone ehamba esiyasebenza kodwa umbone esethenga izinto eziningi egqoka impahla ezidurayo awukuhlale laye phansi ukumbuza ukuthi mntana wami lezi mpahla lezi uzithatha nga ngoba nxa singakwenzi kungikhwala singakulandeleli ukuthi sike sibone ukuthi abantwana siyabakhuza izinto zisanda kuqalisa kuza kuqhubekela phambili ekugcineni uzavuka umlahlekelo lomntwana usalela lezo mpahla ezingasoze kufunzeka lutho kodwa-ke uzabe ungaselayo umntwana ongowakho emhlabeni. Ngiqhuqhuzela kakhulu lokuthi abantu nxa kuwukuthi mhlambe omunye umuntu oye wafika kuwe mhlambe elesikhalazo thize mhlambe kulezinto noma mhlambe athi hayi ndoda bengicela ungicatshise lapho kwensukwane ezimbili asingamenzi inhlekisa lowo muntu othe wabuya wacela uncedo ngoba singamenza inhlekisa lwana umuntu lwana nguye osesezagcina ekugcineni ephuma emgwaqweni esesiyabona umuntu othelefoni ambambe inkunzi amthathe telefoni ngoba ezama ukuthi adinge imali yokuthi ayibhadale irent.
Siyabonga mnumzana. Lo-ke bekungumnumzana Tifa waJabi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhulitani ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuviki ezayo lilalo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo akekho ofileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo, kodwa ababalisi bathi lanxa kunjalo kabaye emsebenzini ngomvulo ngoba abakabikwazi ukuthi iholo labo lengezwe ngemalini. Amagqwetha omeli weHarare West edalele parlamente uNkosazana Joanna Mamombe asecele inkantolo yeHigh Court ukuthi imkhulule. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, ngontungamili nkumo.